sendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani izulukandaba welamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu umhla ka 6 kumphalakazi 2019 igama ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa etshele umkakhe uMary ukuthi lisiyatshona elanamhlanje kumele abe aphume emzini wakhe waphelela. Lanxa uhulumende esithi ulenhlelo ezithile aziqhubayo ezokulungisa umnotho welizwe lokwethula ubunzima ebantwini, ingcwethi ezicubungula ezenotho zithi kufanele aqale alungisise ezombusazwe lezenhlelo zemali.
IZimbabwe dollar ngubani oyethembayo ukuthi imali angayibamba okweminyaka emibili esebenzisa yona? Akekho.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi yengeze inani labantu abalambayo ebaphathisa ngokudla lafika kuzigidi ezine i-4.1 million ngoba ingathembi ukuthi uhulumende uzakwenelisa ukuqhubeka esabela abantu abayizigidi ezintathu i-3 million.
Siyazinakana ukuthi abantu bakithi imingcwele le abayazisisi kuqakathekile nje ukuthi impilo yabo ihambe ngokuqondiswa. So sikhangela ukuthi singawathola lawo matrekta sibe lohlelo lokuthi abantu bancediswe ukulima.
Lamhlanje silengxoxo lentombazana yeZimbabwe ecula ingoma ezemhlobo etshiyeneyo uLadi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubika etshele umkakhe uMary ukuthi lisiyatshona elalamhlanje kumele abe ephume emzini wakhe weBorodel waphelela. Iphephandaba lobulembo elezimlive.com lithi uMary waxotshwa nguChiwenga esuka kwele South Africa esiya kwele China lapho ayelatshwa khona okwenyanga eziyisithupha. Leli phephandaba lithi uChiwenga wathola ubufakazi bokuthi omunye wabantwana babo lo Mary kayisuye wakhe. UMary uselesikhathi engabonakali emphakathini. Lanxa uhulumende esithi ulenhlelo ezithile aziqhubayo ezokulungisisa umnotho welizwe lokwethula ubunzima ebantwini, ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi kufanele aqale alungisise ezombusazwe kanye lenhlelo zemali. Umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi eleZimbabwe liyalungisa ezombusazwe lanxa lihamba kancinyane kancinyana njalo selisungule eminye imithetho eyayilindelwe ekusisekelo sombuso esitsha. Umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube uthi intengo yempuphu isiyehlisiwe njengokuthembisa kamongameli Emmerson Mnangagwa, njalo i-10 kgs ebiza i-$100 isiku $50. Kodwa umnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe njalo engusomabhizimusi utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi isisusa sendaba liphutha kuhlelo zemali.
Ukuthi babuye leZimbabwe dollar ime yodwa kwakungadingi even umuntu owadrupha i-economics ku-grade 7 ukuthi akutshele ukuthi akusebenzi. Mina besenza konke khonokho ababekwenza, ngangicabanga ukuthi bafuna ukuthi iZimbabwe dollar yabo leyo ibelethe phezu kwe-rand. So kuthiwe eZimbabwe kule currencies ezisebenzayo iZimbabwe dollar le-rand. Hayi usetshenziswa kwe-US dollar kamvumelani lakho. Ubuyele nje lula emazweni alulwa ukuthi ngikhulume ngawo, i-South Africa le-Botswana. ungakhangela ukuthi the highest denominator circulating in South Africa is 200 rand. Yikho futhi okwenzakala eBotswana. Wena usubuya uzokuthi highest denominator circulator is $5. Hayi, mina ngokuhamba kwela chiso. Uhlonipho ukuthi sibili.
Ubone ngani lokho kulomthelela yini? Lo kwenzakala kathesi kwezomnotho welizwe ukukhuphuka kwentengo yempahla lokunye lokusilela kwemali.
Yempahla akusoze kuyekele. IZimbabwe dollar ngubani oyethembayo ukuthi imali angayibamba okweminyaka emibili esebenzisa yona? Akekho. Labo amabhizinesimeni bese besithi intengo yethu sizabe sixotshanisa ukuthi ngingathengisa ngeZimbabwe dollar ngihambe ngiyethenga i-US dollar emkambo omnyama ngigcine imali yami ngama-US dollar. So intengo ye-US dollar emkambo omnyama yiyo ezakutsho ukuthi ngithengisa malini lamuhla, ingakhwela kusasa njengokuthi ngiyakhwela.
Intengo yempuphu isiyehlisiwe, ubona ingani lokho kuzayenza impilo yabantu ibe ngcono yini?
Impuphu phela yikho ukudla kwethu kwansuku zonke, kodwa kubhajethi yomuntu yansuku zonke ikomponenti encane. Ngoba ungakhohlwa lokuthi amagesi kathesi bawakhwezile bezama ukuthi labo baxotshanise i-US dollar. Ngingazi ukuthi bona basebenzisa i-interbank rate kumbe labo basebenzisa i-black market. Ungakhangela intengo yamagesi ikhwelile yokugada usuka endlini usiya e-town ukuthi ikhwelile. Konke konke umhluli akuzimayo. Kimi kuyukuthi nansi ihembe le isindala ibisidabuka. Shithatha isigamba uzama ukugambela. Iye uzagambela lamhla, kodwa uqeda ukugambela lamhla kusasa kuzadabuka kwenye indawo, kudabuke kwenye indawo, ngoba ilembu leli selilidala vele ngalisadinga ukugkanjelwa. Angali mina ukuthi kusetshenziswe izindola. Izindola leyo kayibelethe phezu kwerandi, njengakhonokho okwenzakala eNamibia, njengakhonokho okwenzakala eSwaziland, njengakhonokho okwenzakala even eLesotho. Ukuthi imali yeSwazini awusoze uyibone ilistiwe emkambo wemali emhlabeni kumbe ye-Afrika, ngoba yona ilandele irandi. Irandi lingakhuphuka la iyakhuphuka iye phezulu, irandi lingehla yenze njalo. Yikho kwakumele bakwenza bazakhuluma nge-sovereignty ukuthi i-monetary policy yethu iyabe isi-controlled e-South Africa. Kumele nje usifake ukuziqhenya lokuzigqaja lobuzwe bethu eceleni, sizame ukuthi silwise, sizithobile, silungise umnotho wethu. Uthi umnotho wethu usuvukile, lathi sesingasukuma siphakamisa amahlombe. Ukuthi uzigqaje uvele ungenalutho kwesinye isikhathi kakuncede.
Lo ke ngumnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi ecubungula ezomnotho njalo engusomabhizimusi. Ubeqoqa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yeWorld Food Program iWFP ithi yengeze inani labantu abalambayo eZimbabwe ebaphathisa ngokudla lafika kuzigidi ezine i4.1 million ngoba ingathembi ukuthi uhulumende uzakwenelisa ukuqhubeka esabela abantu abayizigidi ezintathu i3 million ukudla. Nanku uhlala ekhala ngokuswela imali. Embikweni wethule izolo inhlanganiso le ithe umumo wendlala ukhangelelwe ukuqhubeka ngomnyaka ozayo ngoba kungelazulu elaneleyo, kanti lentengo yokudla lenhlanyelo layo ingafinyelelwa ngabantu abanengi. Ithi njalo linhlanganiso izaqhelisa inhlelo zayo zokwabela uzulu ukudla endaweni zonke zelizwe ezigoqela emadolobheni, lapho ethi kulabantu abaningi abakusilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini i-30% abadinga uncedo lokudla ngokuphuthuma. Umeli webulilima West edalele parliamente engwebandla leZANU-PF umnumzana Dingumuzi Phuthi uthi okwenza umumo ube mubi kakhulu ngosomabhizimusi abakhweza intengo mahlayana nje.
abama business balezi suku labo abalazwelo akusangeneki lapho ezitolo ngoba bazenza bona bakamhlambi kazelisi abazitshela bona ukuthi bazabiza imali abayifuna ikho ke abantu bakithi babhekane lendlala indlala sibili yansoze ngiqamba amanga kodwa ngikangelela ukuthi aluba inhlanganiso ezinjengaleyo ke waqamba zingabuya zincedise kube njalo lo mizamo kahulumende eyaphambili njengoba ezezele kwenza uhulumende ancedise abantu bakhe. Ngizathi ekukhulumeni inkulumo le babankomo ngibonge kakhulu izihlobo zethu ezisemazweni engithi i-diaspora community abantu labo basebenza kuhle kakhulu ukuthi bavale indlala ukubonakala kwayo ngoba kabavumi ukuthi kuphele inyanga engancedisanga. So ubunqunu bethu busuka bube nganeno ngenxa yokuthi uqinaso kuvaleka ngenxa yalabo abathi bangathola bephandle bathontisele.
Abantu abaningi bathi lanxa izulu lingaze line kabasela nkomo zokulimisa isezaphela izifuyo njalo ziqhubeka zisifa ngoba izulu kalikani. Kukhona yini elikwenzayo njengohulumende ukuphathisa abantu mhlawumbe ngamathelekita okulima njengalokho esesike sakuzwa kwezinye indawo?
Yilo mhlangano okumele ngiwenze ngolwesihlalo ekuseni ngicocisana nalabo emechanization abakhangelane lamatrakita okulimela abantu ukwenzela ukuthi sicele lathi njengebulilima West kumbe ibulilima yonke nje ngitsho nasemangwe ngoba imango le imango yakithi yonke mina ngumeli webulilima West kodwa-ke nxa sicena uncedo siyanakana ukuthi abantu bakithi imingcwele le abayazisisi kuqakathekile nje ukuthi impilo yabo ihambe ngokuqondiswa. So sikhangela ukuthi singawathola lawo matractor sibe lohlelo lokuthi abantu bancediswe ukulima. Ngiye ngisekhaya Nkomo iviki lonke ngibhoda ngimango yakithi ngingathi-ke ejuthume ngaya ebhambasi ngaya kozinkwe ngatshona kumankubo ngaya kogotshombo ngaya komadlambuti ngaya emaseli ngaya enopemano makumbi ngaya kotokwana ngaya kozinyama. Ngikhangelela ukuthi ngolwesihlanu lolo luzayo ngibhode ngisiya ema-resettlement ngisiya kubodombodema ngisiya kubomalalume njalo ngiqedisa imango yakithi ukukhangela ukudingakala kwalokhu esingancedisa ngakho. Engizama ukukutsho lapha babankomo yikuthi ngithi liqiniso kakhulu ukuthi inkomo kakula zafa zibulawa yindlala ezasalayo akula lutho kuseludokoza kuphela ukuthi mhlawumbe zingadla utshani lobo obumilayo gidiniswe izisu singazibona njalo sezicuba kuswela amandla kodwa-ke silethemba lokuthi aluba singathola amatrekitha azalimela abantu.
Lo-ke ngumnumzana Dingumuziphuthi ummeli webulilima West edalela ephalamende njalo engowebandla elibusayo elezanu PF ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi inkampani ye-M&S Syndicate ithi izindlu zikamuyi umnumzana Robert Mugabe ezintathu ezibalisa iBlue Roof eseBorodale leyinye endodakazi yakhe ubona eseMount Pleasant ngezayo linkampani. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezemithetho umnumzana Kazembe Kazembe usexwayise abezombusazwe abasebenzelana lemigulugudu yabochekecha ethiwa isithwalise uzulu nzima ezabelweni kakhulu eMatabeleland North lapho kuthiwa khona kuyaganyulwa abantu lezifuyo abesifazane bedlengulwa. Uthi yena uziyambi umthetho uzabafinyelela abezombusazwe abancedisana lemigulugudu le. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilijiye ke ezandleni zenu lina balaleli bethu ye kumilayizelo eliyithumeze ngapha kuStudio 7 nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli nxa lisithumela imilayizelo yenu ibe mfitshane ingazaba mide kakhulu njalo likhulume kahle lingathuki. Ye, ngiyaziphinda ke inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga.
abasakazakahle siyabonga sihlanganyela ndawonye sithanda ukuthi ekuseni kunje sifingelele lamalunga onke alalela u-Studio 7 ekuseni lamina ekuseni lantambama sithanda ukubonga ngokusiphawulela uhlelo inhlelo ngokuthiyana kwazo lapha sithanda ukuthi sikhulume ngendaba lezi zokutshintshatshintshwa kwama-policies ekuseni emini lantambama akusenzi ilizwe lethu lithuthuke kusibisele emuva asazi ukuthi kathi bona ama-policy makers nama-ministers bakhipha izinto bengapho ukuthi namhla kuyaphuma okunye kusasa kuphuma okunye sasa sokutshintshiwe sokuvuka okunye ugcina kwenza lo muntu ofuna ukuyi-investi angayi-investi ngubani ozayi-investi elizweni angakwazi ukuthi kusasa izinto zivuka zinjani so sicela ukuthi uhulumende la akunanzelele khonokuthi ukutshintshatshintsha izinto every day akusincedi njengabantu bakulona leli lizwe khathesi zonke izinto zirethwa nge-foreign currency nge-US dollar but yamholo yethu yezisebenzi lokhu ingarethwa njengama-US dollar bathi izinto zangkhona ziyasetshenzwa ngobani njalo lezi zinto ziyathengwa ngobani ama-services azabhatalwa ngobani abantu belokhu behola ibhondi elingelancedi
ubabunqube lapha eFlabos entundeni bengithi ngilimukise nje abalandeli nabahlali basekhaya ngoba sokunokasa ukwerere naye ungathi sevuna ukuba neparty yakhe abantu babangabe yiphukuphuku abantu mabazi ukuthi ukasa ukwerere ubuyaphi ukasa ukwerere ufuna ukudla njengabanye besidla sokodwa ikakhulu thina abantu bakobulawa kukho nje sikudlayo konke siyanegethwa kuthiwa hhayi zonke into ziyiharare ye kwathinti kanti kutheni ungahlukanisa ilizwe kayi-one ngoba sikhathele kube lokhu esiyuzwa ngabantu basempumalanga ngiyabonga babuncuma
linjani balaleli be-studio 7 bomsakazi omuhle igama lami ngingu-Andrew Mumpande ngivela ewange edolobheni lewange emalahleni siyathaba kakhulu Studio 7 ngokusipha inhlelo zenu zezindaba siyathaba kakhulu thina sirobunzima eZimbabwe lapha ikakhulu ewange izinto ziyadura okokuthi abantu baphila nzima kakhulu abantu baphila nzima impuphu iyadula konke okokudla kuyadula impilo yeZimbabwe sinzima kakhulu okuthi uhulumende kasakwazi kukhanya ngani uhulumende laye kasakwazi ukuthi angayenzani kube le plan ukuthi ubunzima lobu bungaqedwa ngani abantu beZimbabwe bahlanganisa amakhanda abo beqede ubunzima ngoba uhulumende sehlulekile
ngiyabingelela futhi ngithi salibonani angazi ngicelile isicelo sami angazi alisithathi futhi nto engathi ekuseni iradio thina ngapha esoweto asizwa sembuze abangane bami abangu-4 bathi ekuseni kuzwakala 6 o'clock ngaku siyafika bo-24:06 akusazwakali njengami besicelile ukuthi esindebeleni sicela lisifakele izindaba elizikhulumileyo uhlelo lwasekuseni liphinde lizifakele kuma-WhatsApp sizwe siyacela siphaphathe izandla
livuka njani bakamsakazo ngibhangazide haveroni nomthokazi jikelele livuka njani ngesimanga siyayibona laba abantu bangu-Tyson kuyisimanga kuyamangalisa kuyinhlekisa ukuthi ngiyazibuza ukuthi kambe sibili ngabantu besindebeleni naba kumbe bantu labana ababiswa i-grand plan ukuthi balande kuzo bazohlaliswa komthwakazi belanda kuzophambanisa zonke ihlelo ezingabe zicabanga ngabantu bakomthwakazi kubanga kuyini ukuthi konke inhlanganiso wonke umuntu wale xa ecabange ukuza ukuzobumba inhlanganiso iparty uzoqalisa ma-dividend kambe kungabe kungabantu bakithi banabona njalo nxa ukuthi bakhona abantu besindebeleni entweni leyo kambe sibili baphilile emakhanda kulo mehluko phakathi kwakikhasukele lomnangagwa lwechibenga lorobert mgabe xa uphelele ungabehlukanisa labo bantu
linjani basakazi bakithi siyabonga ngomsebenzi eliwenzayo mpela mina namhlanje engizakhuluma ngakho yilokhu. Into engikhathazayo nansi inye ukuthi kanti kungani abantu nxa befuna ukukhampena kumbe befuna amavoti bagijima bebuya koBulawayo. Kanti useviya kasukuwere nalo abantu namhla sebesithi sebefuna ukuthi abe ngupresidenti weyaseZimbabwe. Khona manje bevele bekhala ngeZANU-PF. Useviya kasukuwere angithi vele ube ngowezanu. Angiboni kuntshintshe lutho nje. Angiboni kuntshintshe lutho. Useviya kasukuwere kanti asuyena layo wadla izimali ezaziphiwa amayuthi. Wona lawa amayuthi namhla asesithi futhi afuna yena ukasukuwere lo abe ngupresidenti welizwe. Kanti ukasukuwere asuye lo wayezinika izitendi khona le Harare selezikandala eziningi lezo sezebaleka ngazo lapha eZimbabwe. Ay, mina abantu bayangixaka. Bayangixaka abantu ukuthi kanti vele sicabanga njani kahle kahle. Kambe thina vele siyayazi into esiyifunayo njengabantu yini, especially abantu bohlangothi lolu endaweni yakithi ukuthi bangaba busy impela bakhulume ngokasukuwere. Indaba kanti bona bengafuni ukuthi bavotelwe labo babe ngupresident. Abantu bakithi kabasebenzisa ingqondo manje.
Ye, siyabonga ke mthwakazi omuhle ngokusithumela ke imlayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Likhumbule ibe mfitshane imlayezelo yenu. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele ngamafitshane ezeMelika. EMelika lapha igqweta likamongameli Donald Trump, umnumzana Rudy Giuliani, ufike kwele Ukraine izolo ezocwayisisa ubufakazi bokuthi owayengumsekeli kamongameli weleMelika, umnumzana Joe Biden, engaba wafumbathisa iziphathamandla zalelo lizwe esasesikhundleni na. UGiuliani wetheswa icala lokuphatheka ekufumbathiseni umongameli wakwele Ukraine, okuludaba olucutshungulwa lidale le The House sikhuluma nje, eliphakathi kohlelo lokususa umongameli Trump ngomthetho othiwa yi-impeachment. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo ntombazana odabuka eZimbabwe kodwa ehlala eSouth Africa, lapho asecula khona ingoma ezimnandi.
Balaleli na balandeli, obingelelayo ngulati.
Ungasitshela ukuthi udabuka kuphi njalo usulesikhathi esinganani uhlala eGoli?
Ngiphuma kwelaseZimbabwe esigabeni seKezi eLubango. Well, ngicabanga sengileminyaka elishumi lanye ngikwele South Africa.
Siyazi ukuba ubucula umculo kamaskandi, kodwa ukhanya ngani usuguqulile lapho usuyehlukile. Kuhamba njani?
Okay, angeke ngithi ngawuyeka umaskandi, ake ngiyibeke kanje. namanje ngisawucula umculo kaMasikandi. Akula nto engayitshintshayo, ngingathi ngibamba zandla zombili uMasikandi ne-Afropop.
Ingoma zakho osuzethulile zingaki njalo zikhona oziphekayo na njengoba sesilanda ikhefu lekhisimusi?
Nginengoma engikhiphile manje ethi Inyama Yembongolo. Ngisapheka njalo ezinye ukuze ngigcwalise idlalade lami le Afropop.
Akusitsheleke ngamafitshane ngengoma yakho entshale ukuthi wayiloba kutheni njalo kujongeni.
Okay. Ingoma le Inyama Yembongolo, the time ngibhala has been khumbula kudala amatshe sancebeka bekuwumdlalo ebesithanda ukuwudlala kakhulu sisakhula. Yayithi Inyama Yembongolo khetha omthandayo. So ngithe ma ngena e-studio ngabona-ke kungcono ukuba ngicule kwalowo mdlalo lowo ngoba kwasemandulo usikhumbuza kudala plus futhi kunothando, ingoma yothando. So akubona futhi kuba into ezothakazelelwa yintsha futhi nabadala. So yeah, ngicabanga ukuthi sizatho ukuthi ngibhale le ngoma leyo. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga Mandlovu. Sikufisela inhlanhla kuhambo lwakho lwezomculo. Inyama Yembongolo khetha omthandayo, ingoma kaLadi intombazana yakwaNdlovu. Isigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba. Lanxa uhulumende esithi ule nhlelo ezithile aziqhubayo ezokulungisa umnotho welizwe lokwethula ubunzima ebantwini, ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi kufanele aqale alungise ezombusazwe lezenhlelo zemali. Inhlanganiso yeWorld Food Program yengeze inani labantu abalambayo ebaphathisa ngokudla lafika kuzigidi ezine, 4.1 million, ngoba ingathembi ukuthi uhulumende uza kwenelisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa-ke ukuzithinta ngo-7:30 ntambama. Kumbe asidibaneni ekuseni njalo ngomvulo. Igama lami nguChris Gande, ngilifisela-ke impela sonto elithukele.